Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingayi livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile, kuyafanana lokuthi kuvuliwe mbe akuvulwanga. Sibona zathi nxa kungavulwa kuvile umkhuhlane lowo ukhona, kungasincedisa ezimpilweni.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo isisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe.
Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu, bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha, 6,678. Kunjalo nje, uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awokuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbiko lo ubikwa wethulwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizithamangaliso Ndlovu, yena ogcizelele ukuthi inhlelo ezingaqutshwa zibalisa ezezikebhe, ezokugada indlovu, ezokweqela edongeni ibanji jumping, ezendizamchina zamahelikopter, ezokubuka inyamazana lezinye eziningi-ningi, kulandelwa indlela zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Iningi labantu abasebenza kula mabhizimusi bese belahlekelwe imisebenzi ngoba abanini bawo bengasanelisi ukubabhadala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usandavula ngokusemthethweni ukwekethekelelwa kwezinye indawo ngabaselizweni, i-domestic tourism ngesiNgisi, ngenyanga edluleyo. Kodwa usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls, umnumzana Lawrence Ndiweni, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lokhu akuncedanga ngoba kwakungelandizamchina lokunye okokuthwala abasuka kwamanye amadolobho.
Besikhangelele ukuthi ivele ngakwavulwa khona phana ministers abuye lo president bezovula amanye ama-lodges, but unfortunately bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sokuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi baza kuthi domestic tourism sivuliwe, kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama-intercity flights lama-intercity buses. But unfortunate part of it esiyikho esiku-expectayo sibili, lama domestic flights ona la akhona kuvulwe lama border, because nxa kungavulwanga i-border kuyafanala ukuthi vela sikaqalisi. Ngoba if you look at what is happening ku Zambian side, they've started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha i town is just like a coast town, lo mfulu sizowehla kade siku expecta ukuqhakathekile ukuthi ngoba abantu kabasaphili vele iVictoria Falls without tourism
singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe njengoba sibona ukuthi igcikwane leCOVID-19 lilokho limemetheka kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe
sibona ukuqhakathekile dadwethu ukuthi kakuvulwe yes umkhuhlane siyawuza uyamemetheka lokho sizwa kukhulunywa ukuthi lapha nalaphana but sesukhangela sesibona ukuthi eh kungangcono siphile lakho lokho kuyinto ngoba kasikwazi okwasizingulube ukuthi kuyini singathi sina akuhlale kunjalo kuyizokuphele iCOVID esingayazi ukuthi iyaphela nini kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi xa i-tourism ingavulwa loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile kuyafanana lokuthi sikuvuliwe mba kuvulwanga sibona zathi xa kungavulwa kuvina umkhuhlane lo ukhona kungasincedisa ezimpilweni
yona impilo ibisinjani khona ngapho yabantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizimusi awezethekeli ukuthi kuzaletha ububelo yini kungavulwa njalo libona ngani izethekeli zizabuye igcikwane leli lingakapheli do
izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu inkinga yona le ukuthi ezonga kungavulwanga ama international flights la akulazi izethekeli zingabuya i-domestic tourism yethu esilayo asiboni ukuthi ingasinceda ngani ngoba iyabibisa yona le ibhondi engasisindawo amaZimbabweans ukuthi nje i-problem esilayo uNkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we hustlers singabantu abasebenzayo nzima kodwa ungathi uyakhangela sibili hey izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo hayi akuphileki abantu abaningi sebezi basuka emadorobheni baya emakhaya ngenxa ukuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki engikhuluma nje kathesi okuhle ukuthi abantu sebe-understand into okuthiwa yi-community ye-urban community sikhulume nge-suburban community sikhulume nge-rural community abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community because nxa ungancedisa omnye umuntu ukuthi ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you are not within the community awulancedo ongalunika ku-society okunithabisayo nje ukuthi amaZimbabweans sebekwazi ukuthi i-neighbor njengoba kwakhulunywa eBhayibhelini ukuthi must love your neighbor that's what people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving akula muntu ofayo ngokulamba kodwa esikukhangeleke ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuke phambili kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni ngiyabonga
lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho leVictoria Falls ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association isisole inyathelo likamunicipal waleli dolobho elokupha uTown Clerk umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe. Inkundla yesite ibika ukuba phansi kwesivumelwano lesi uDube uzaphiwa isitanda esise Selborne Park kanye lenye yezimoto zecouncil eyohlobo lweIsuzu Twin Cape. Ithi njalo amanye amakhansila ayalusola loludaba. UDube waphiwa esinye isitanda sakuqala endaweni efanayo ekungeneni kwakhe kulesi sikhundla kuminyaka emihlanu edluleyo. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi le yinkohlakalo esegcekeni ngoba kulezakhamizi zaleli dolobho ezedlula 121,000 ezilokhu zimelele ukuphiwa izitanda zokwakhela izindlu yena uDube esephiwa inkalakatha yomhlabathi okwesibili.
Si inhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhonona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk usefuna ukunikwa nguye futhi umayor lama councillors akhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinotise, ngoba khonoko kuza thumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje senza funa ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi, because nxa sikhuluma nge 2 hectares asiwe umhlabathi omncane umuntu wabe uthethe sibese ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters. Kanti kungaba njani ukuthi lo mhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya uyehlukahlukanisa ube sezigameni ezincane abantu labo abantu kazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshwana kube yibo abathola umhlabathi wonke lo. Khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili, ngoba kuyinto embi. UTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni kwakhe ephiwa i-contract yokuthi abe nguTown Clerk, kanti kube lokuthi uhambijana mbijana umuntu seqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela nxa sokuhlanganisa lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi.
Njengenhlanganiso Dube, lifuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu lo muntu osebenzayo ulale ilungelo ukuthi athole amantshontsho akhe nxa sephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso, sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzokuzanika omunye umhlabathi futhi libo selibon park lezi mota, anti nxa umuntu esebenza uyasebenza phela athenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengela umhlabathi wakhe, hathi ukuthi kube sokuthatha iadvantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma la masaka ngu-20 kakulunganga khonoko, ngoba khonoko kanye thina sikubona njenga macala enkohlakalo lokukhwabanisa. Yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni, but i-council yakobulawa khanya iyiyo eyilondolozayo njalo ekhuthazayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawa ye-Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yadanisa njalo kubuhlungu ukubana indaba yakobulawayo isihlezi isemlonyeni ngezizathu ezijiyeneyo, njalo kangikwazi ukuthi okhansila uma beyahlala besemlonyeni kwezakhamizi ngento ezingazinhle bona bodwa bazwa njani. Sebethethe umkhuba wezizweni ukuthi uma bethe bathunywa ngabantu bebe sebecabanga bona ukuzinothisa. Ngicabanga ukuthi njengoba uTown Clerk kuthiwa wayephiwe isitendi okokuqala, kanti uyahlala sephiwa izitendi kuze kube nini? Ngibona ngazathi kuyinto embi. Fine, abantu baza kuthi kwankona abezizweni bayathatha, yena uthunywe ukuthi evimbe ukuthi abezizweni bengathathi, kodwa akuthongi ukuthi yena ebesezithathela yedwa. So ngibona ngazathi kubi okwenziwa ngosodolobho ukuthi behlale ngoba ungakhangela kukhangelela ukuthi bengabi ngabayanga, kodwa akukhangelelwanga ukuthi sebezazinothisa izakhamizi ezibathumileyo zingalandawo, kungatshengisa ukuthi kuncedisa ngani khona ukuthi bathengelana izimota ezidulayo over i-service delivery. I-service delivery ethi iwile ungakhangela amanzi ethu aphuwa, ama-street lights kawakho, imigwaqo ifile. So konke konkana ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngani ngama-packages abo bengakhulumi ngokusevisa ubulawayo. Ngibona ngazathi into embi, abakhangele ubulawayo ngabantwana bakobulawayo, ngabathatha ubulawayo njengomuzi wabo bezinikele ukusebenzela njengaye wonke umuntu njengayizolo. Ubulawayo athuthuke lathi siziqhenye ngawo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lo Dube kumbe umeya wakobulawayo ngalolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ilizwe likhangelele ukuthi izulu liqale ukunamasinya lonyaka. Kuqala ngomfefezo ngenyanga ezayo bese liqinisa ngenyanga kaLwezi. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi kuza kuba lezulu eleneleyo lonyaka. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leKwekwe uLayton Kanda ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilitshumi lane ngemva kokuvalela umkakhe uLiznet Gumbo efrijini elamanzi okwengxenye yehola. UKanda wayesethesa umkakhe umlando wokufeba. Ngesizwe amazwi elina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Olinjani basakazi labalaleli? Hayi, thina siyancenga nje mbijani. Ye, lapha sizwa angathi bethi uhulumende iza bisela makhiwa emapulazini. Hayi, lokho iyabiyenza into enhle kakhulu ngoba otherwise kungaba lokuzuzakala kokuntu ezidliwayo ngoba abantu ababefakiwe emapulazini ngobuningi babo babengakwazi abakwanisi ngabantu nje abahlalayo lokubulala inyamazana lokuthezi ihlahla bebulala izihlahla. So manxa engayenza lokhu uyabenza uhlelo olungcono sibili kakhulu kakhulu sibili plus kokungahlali siwanga ngendlela eyayifanele yenziwe ngoba kwahlala abantu abomhlubulo oyi-1 kokuvuza abantu bethathwe ngabhala ngapha benganikani bona njengalokhu esakubonayo ukuthi abafikayo babanika abantu laba sebesiba abafika be abama-next door lapho abathathwa sebethi babiza abantu abavela khatshana umuntu wonke wevuze engena eduze lalapho ahlala khona nothi uhamba more than 100 kilometers elanda indawo kwenye indawo. Hhayi, lokhwana kuyatshengisa ukuthi waba kuphambaniseka.
Njani balaleli labasakazi? Hhayi, thina siyaphila. Hhayi, uhulumende lapho ipulane kuhle sibili, ipulane kakhulu abaphuma abantu emapulazini manxa kuhlaliswa ukwenzela ukuthi kuhlaliswe ngendlela eyiyo. Laphana kuhlaliswa abantu abakungeniswayo akungeniswa ngakuhle. So kufuze banxa isenza njalo iraidi sibili siyayisapota kulokhu ngoba hhayi akuhlaliswanga ngendlela eyiyo. Abaphume sibili, abaphume.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha nePlumtree ndawo yakokambo. Basakazi, yazi bengithanda ukuthi mani ngathola nje i-leadership ye-MDC Alliance like lisibuzele bona ukuthi since nje baqala ukungenela ama-elections 2009 bayahamba kuma-elections izania rika. At the end of the day bakhalelo sadak le-AU labo EU le-United Nations ukuthi hayi izania yarika, but izania yaqhubeka izibusela. Kanti isithini esinye istrategy? Ngoba lesi strategy sokuthi behlale besiye emavotini basibona asisebenza. Mina bengizibuza ukuthi kanti why bengathi stay away for 1 month or 6 months, betshela abantu ukuthi from ngenyanga eso or from October wonke until December akula muntu ofanele emsebenzini, abantu abathenga ukudla befake ezindlini. Sibona uhulumeni lo ilizwe uzolirana ngani abantu bengayi emsebenzini. But lezi izitraki zamanje ukwaziyo ukuthi kuyastrike one day izandla yabingela problem ngoba yabikwazi ukuthi hayi the following day everything will be back to normal. I think futhi opposition party kufanele i-request ama United Nations peacekeepers lama AU peacekeepers ezovikela abahlali beZimbabwe abanjani abathunjwayo ngoba lokhu anokuthi iZimbabwe Defence Forces fanele bekutshintshe kube iZanu Defence Forces ngoba lana amasosha lana avikela abantu bezanu kuphela. So ngiyacabanga nje ukuthi isikhathi sokuthi MDC Alliance izama ukuthi icele ama United Nations peacekeepers ezovikela abantu abathunjwayo ngamaZanu Defence Forces. Ngiyabonga.
Hayi madoda, unjani lapha? Hayi ngapha siyaphila nje nodubo lezano PF lolo. Hayi ngiyamuzwa nje indoda lokeza no PF lo, hayi uyakhuluma nje ayesabilutho nje yamuzwa ukuthi nje umuntu nje ochazekayo nezinto ezenzakala lezweni ukuthi hayi sizobopha lize lilunge, sifulungisile lizwe ngokubopha abantu, but ngicela ukuthi lizwe alilungiswa ngokubopha abantu njalo manje.
Injani basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabizulu. Siyabonga basakazi ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Sikudaba lolu lwamapulazi. Emapulazini kwavela kwakhanya ukuthi kulokukhona ukutshama ngoba sathi sisiya khona emapulazini umgabe wasitshela ukuthi lapho suka khona ungathengi lalapho uyakhona ungalokhu ungafiki kwakhe. Kwakusitsha ukuthi akuphiwanga ngendlela eqondileyo njalo abanye baphonga uphiwa amapulazi kabalimi batshona belili ama kube kade amakhiwa ayelima kungelandlala. Namhlanje kule ndlala elizweni inxabo laba abantu abaphonga ugijimela ukuyangena emapulazini bengelanto bengelanjongo. Ngiyabonga Khwekhwe. Injani lonke basakazi beStudio 7 lani lonke mahlabezulu. Sikudaba lwele lwamapulazi. Kati bantu selikhohliwe yini ukuthi umgabeli wathi sisiye emapulazini umuntu lapha yakhona angadilisi lapho yakhona ungakhi kwakusitshoni anti kwakukhomba ukuthi langene emapulazini okungekho emthethweni. Akufanelanga likulizwisa ubuhlungu ngoba latshelwa kudala lokhu. Landelani okufanele kwenzakale.
Yebo, South Studio 7 linjani? Ya, ukhulumayo imudlamini lapha ejezi. Into engikhuluma ngayo lapha nansi. Mina ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivela ke umbono omuhle futhi lo. Ngenxa yobana ake sithenxa silonda iqiniso singahlohli ibhaji silikhona nguphi ufama omuntu omsulu oke wahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke ngakho lo yedwa ngitsho ikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhaleli muntu ngalo mbono ngoba two wakhathi i-ada ilo mlungu hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanti khona nembali umbono womlungu lombono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawuyenze ekuqhwise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakuwo yiwo umbono mna ngobona ngithi kwalo umbono uhulumende kamnangakho urayithi wena ukuhambise phambili abantu laba abahawesi emapulazini ababuye emakhaya abo avele indawo anti thina sihlezi lapho kuthiwa kusemareserve ababuye bezevusa amadumba abo kulokuthi behlala epulazini kwalanto abayiproduzayo abaphume. Umbono wakho muhle mnangakho umbono wakho muhle uhulumende ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo wathi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlampa kwabo umuntu angafuni ukuhlampa kwekhiwa esezenzela okwayo. Umbono omuhle. Izwe leZimbabwe selikhanya seliphasi ukudla kula kudla indlala kuphela ngapha nangapha every corner kodwa wena vuma uthi khona yena iplani yakho le oyenzayo irayithi hambise phambili. Umbono omuhle. Ngiyabonga uhulumende.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulosiwalu wakwele Nigeria othi usethole imithi yesintu eyelapha umkhuhlane we-COVID-19 eyedlula impande zakwele Madagascar. Kodwa ingcweti kwezempilakahle zithi kubalulekile ukuthi imithi le iqale ivivinywe ukuze kubonakale ubukhali bayo. Abaphathisa iziphepheli kwele Uganda basola uhulumende ngokwesula izivumelwano zenhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amakhulu amabili.
abalwela ilungelo loluntu bathi inyathelo leli lizachiya iziphepheli eziyisigidi esisodwa lengxenye 1.5 million zingelancedo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, ingcweti kwezempila kahle zithi ikhefu lakusasa ngapha kwele Melika elezisebenzi elelabor day lilakho ukubangela ukuqansa kwenani labalegcikwane le-coronavirus, ngoba abantu bayabe bejabula behlangana endaweni ezijiyeneyo. Ele Melika lilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 ngelanga. Enye ingcweti kwezempila kahle owakhethwa ukukhokhela umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Donald Trump, uDokotela Anthony Fauci, uthi indlela abantu abaziphatha ngayo ngekhefu lakusasa izakhomba ukuthi leli gcikwane lizamemetheka okunganani ngesikhathi somqando esizayo esiqala kunyanga ezimbili ezizayo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ngcobo ongutitshala esigabeni seMaryland, sambuza ukuthi ulubona njani udaba lwegcikwane le-coronavirus kwele Melika lezinsuku.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli, khona lizaya ndakathesa, ngoba ezinye izikolo zivulile, ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole lezi ngavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza ithama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempila kahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kwingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe, batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohle ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo, labomama, labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya, ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho, kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube yedwo, yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho, ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle, kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane laphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi uqakathekile ukuphila ukulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland. Ngaqhubi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhulumende usephe imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwekethekelelwa kwelizwe awetourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo sisole inyathelo likamanisipala elokupha usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwama hektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa isivumelwano sakhe icontract. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.